sizakhumbula ukuthi ensukwini ezidlulileyo ungqongqotshe wezangaphakathi wakhe ibumbiko ukuthi abantu abafika 198,000 ba-aplayele ama-permit, kwasekuthi phakathi kwabo abangu-12,000 ama-permit bawancitshwa ngezizathu ezazijiyene. Mhlawumbe kuthiwa umuntu kule cala lalo, kumbe mhlawumbe wayengela-permit kupassport yakhe, kumbe wayengahambisanga izincwadi zonke ezazifuneka. Kodwa-ke basebenza bona be-Home Affairs, lokho esingathi lwasenza i-automatic review. Ama-permit lawo ngu-12,000 abantu ababelahlwe kiwo, kumbe singathi rejected. Okwakhathesi ama-permit amaningi lawo asephumile, baningi abantu ababewaswela ama-permit sebebuyela ema-ofisini e-VFS ukuthi bayewathatha lawo ama-permit. Lokho kusaqhubeka, bekumele ukuthi ngabe bayagcina namuhla ukuthi banike ama-permit, kodwa e-ofisini le-VFS e-Midrand sebeqhubekele phambili kuze kuyefika u-22 October belokhu beningi.
Nxa ungela i-permit le awusozixotshwa emsebenzini kumbe elizweni?
Labo aba-aplayela ama-permit lawo abasoze baxotshwe emsebenzini, ngoba uhulumende wakhulumisana nabaqhatshi ukuthi abantu labo njengoba kulobufakazi ukuthi bafaka isicelo ngaba bayekele besebenze kuze kuphele isikhathi sokuthi banikeke abantu ama-permit. Bese kubuya-ke esigabeni sokuthi labo vele abangelalutho, abangazange bavele babe lethuba ukuthi bafake isikhalazo sokucela izincwadi lezo zokuhlala, basengozini yokuthi bengaphelelwa imisebenzi yabo, basengozini yokuthi bengabotshwa ngamapholisa babiselwe ekhaya. Yilo uhlupho olukhona, ngoba siyananzelela ukuthi abantu ababuyayo ngemva kuka-2010 abangazange batholela something ama-special permit sebebaningi kakhulu kulalaba abayi-198,000 okuthiwa bafaka izikhalazo zokuthi bacela incwadi lezo ezokuhlala eNingizimu Afrika.